Ungathini ngesimo salapho okuhlala khona abantu besahlolwa ama quarantine centers? Uthini ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lolu olwe coronavirus? Usebenza kuhle yini ukuthi lingamemetheki?
Sarbonani balaleli linjani lonke endaweni eziningi. Bengithanda ukubazingelela kakhulu nabangakithi phela, ngisho iVungu constituency, nasegwebu, ngasesomabhula, naselokwero, ngasethovo, linjani izihlobo zami esihlangana ngesikhathi lesi ese-COVID. I-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele, lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu beVungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela okukhulunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona-ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela isondo umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu beVungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi wenze kuhle. Thina eVungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina kulomongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi, abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukuthoni, abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba siyevungu singumntwana womuntu munye, umntwana womuntu munye, sibambene. Asihambeni sibambane, silalele silandele inhlelo zikahulumente, sihloniphe abakhokheli bethu, ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye upresident. Simnike amadlabuzane okuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.